umkhuhlane olethwa isibungu lapho inkomo ezabesidla khona egangeni. Singathi isibungu leso singani si-brown but uncane nje utholakala endlebeni zenkomo. So i-pelariosis singathi ngesikhiwa yi-protozoal disease okuyabe kulethwa yivector isibungu sifanasila kungavele kuhlasela inkomo ngathi isifuyo kubuya spreada masinyane kuyahamba sekwele enkomeni eziningi kona zokubulala inkomo eziningi njalo kungavele kube khona esigabeni inkomo zonke eziyabe zisesigabeni sona leso ziyabaaffektela. So kungangcono ukuthi kungavele kubona kahle ukuthi inkomo zalesi sigaba sezoleshenwar disease kuhle kube lo mthetho we-movement of inkomo from isigaba lesi zisiyabe kwenye indawo kumthetho lowo ukhona ku-veterinary movement act 1984. So ziyabe zizindlela zokuza ngokuzidlela umkhuhlane lowo ukuthi ungayi kwesinye isigaba siwugondene nje siwusebenze siwulungisise kulezi ezivele sezona le zingahambi kwezinye ngoba zingavele zihambe kusho ukuthi leziyana nazo zikhezibelolomkhuhlane wakhalo.
Inkomo eyabithe yahlaselwa yilo mkhuhlane ibonakala ngani?
Umkhuhlane lo ubonakala lula. Ungabona inkomo isiluzi appetite ingasafuna ukudla uya kusukumemisa njalo ngathi imbambo zenkomo ama-ribs abe sekhanya nje ukuthi inkomo leyi isene-pelariosis iyabe isicakile mayiphila laphana uma uyikhanyele ingaba serious hlaselo ukuthi vele sisiyakufa. Uyabona even nesigwebu sakhona ma emlonyeni waba lemakhaleni usiyakhanya ukuthi sowuphuma isigwebu kusho kuthela ukuthi inkomo leyi sihlaselwe kakhulu. Ungabona sokunjalo inkomo lana kumele uyiquarantine ngathi ikhiphe ibe yodwa lapha usubiza-ke abantu be-veterinary ukuthi bakuncedise ukuthi imizamo bani ongayenza yikhona imithi lama-injections akhona okuthi ulatshe uno le-pelariosis hlaba thathi below the hump yenkomo uzabona sokutshe so ayihluphi i-genus disease uyibona.
Umkhuhlane we-foot and mouth lawo siyazi ukuthi usutholakala emathebeleleni south ungathi ubhahe kanganani?
I-SMD foot and mouth disease isikhona zebi uyabona endaweni zabomathebeleland iindawo lezi zidimakethwe ngama-plant kwesinye isikhathi ngamagemu lapho kuhlala khona inyamazana zegama. So silenkinga ngoba siyabe siphilisa inkomo lapha okule nyamazana zegama amabhufalo wona lawa yowakulethela fika kulo umkhuhlane. So sikhuthaza abalimi thina ukuthi abalimi bavalele izifuyo zabo njalo zedebhisi izifuyo. Umlimi angavela ezinjalo engayigidiki mhlanga kule dibha umlimi kumele ahambise izifuyo zakhe zedibha njalo zivalele. Yibe sikukhuthazayo and besukezazama kwabalalelayo sibili umkhuhlane lo awuhluphi kangako. So yibo ezamkhuthaza abalimi ukwenzela ukuthi banakanele izifuyo zabo.